Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhlaka 11 kuzivandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sithi esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele ukuyafika ezikolo, imali ye-transport kunje ziyavulwa bethu abantwana sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees.
Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo.
Amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele amayunifomu konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1,000 pondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo.
Abazali abanengi emaphandleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe indlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Umhlangano obekhona izolo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe awuphumanga lalutho ngoba izisebenzi zalile ukwamukela imali ebezithenjiswa nguhulumende. Zithi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kumele lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Kodwa uhulumende uthe wenelisa kuphela ukwengeza iholo lezisebenzi zakhe lisuka ku-$1,023 liye ku-$2,033. Ngokunjalo ababalisi abaningi bathi kabasoze baye emsebenzini. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uNkosikazi Nokuthula Hlabangana, uthi ababalisi kabalayo imali yokubuyela ezikolo.
Thina njengababalisi ngolwesibili vele asiye ezikolo. Kungani sisitsho njalo? Sithi asiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele ukuyafika ezikolo, imali ye-transport kunje ziyavulwa bethu abantwana sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees. Sizwisa ubuhlungu ukuthi thina siyebonakala sisiyafundisa abanye abantwana abethu abantwana besihlezi ezindlini. Sesile kakhona ukuthi sithenge ukudla okwanelisayo for iy'muli zethu ukuthi side. And sesikunanzelela kakhulu ukuthi njengababalisi uhulumende wethu akazisithi nxa sithi asihlaleni phansi sikhulume. Sesibona ngani kungcono ukuthi singayi emsebenzini ukuze abona khona ukuthi hhayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile lithe sincane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Thina vele besisithi akusibuyeleni khonaphana esagcinela khona uthi imali yonaeza siyihola between $450 to $550 ikhonvethe nge-1 to 15 abayisebenzisa emabhenki akheni uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1 to 15 besinike yena len salary eku-P D L $450 to $550 ne-rate yena le i-1 to 15 then lapho will be happy. Lokhu kade besithi bayasizama ngakho hhayi ukuthi vele kuyafanda ukubalwa lapho ngoba vele asozikintsha asozisenzele lutho imali adebe sithi bona basizama ngayo ungakhayena kade sithi impilo siphila eZimbabwe izindleko ezikhona ukuthi engakhona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima so imali yabatshoyo vele kuyafanda ukudlala vele
ngamanyamazwi ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo 6 kusiya kubo $7,000
kakhulu iye ngasenza sithile kuthe njengama professionals njengabantu abafundisayo abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi lati sipase silo ngotisha sikwanisa ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana
uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo
athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho bona ingani yindaba yokuthi baprioritize bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher aholise imali esifisayo eyenelisayo mina ngokubona kwami ngibona ingani imali ebala and thina singayekela ukuya esikolo bazasibiza kuphela besale phansi kanti basinike imali esiyifunayo thina yiso isithetho okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana sibekhe sibuyele futhi sistrike sifakelwe mbijana akusoze kusifikise ndawo
uNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe EPTUZ. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zilakho ukukhalala umsebenzi loba nini zikhala ngodaba olufanayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kunobunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi nemali efunwa nguhulumende akukho esingathi kulokuhlangana ababalisi baphila kwi-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho stable ama-price ethu alokhu esiya phezulu naphezulu yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo kodwa sikhanyele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini icapacity yokubhadala leyo mali uza kuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala so i-deadlock le I think le challenge yobukhulu ukuthi izaqanyela njani kodwa singakhangela ngezomeconomy besingathi uhulumende ubengangena akhangele ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala engenza njalo aphinde kulokubana abelokhu esenza amakhushini abe sebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho singakhayela sithi bo loba bona ababalisi uhulumende ngakutho ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba bantwana bathathu esikolo sikahulumende mahala ngoba yena engumbalisi ekhangele ukuthi ama-civil servant aba la ma-benefit anjalo njengoba naye ezibhedlela zikahulumende baba lokuyi-percentage abangakubhadaliyo kuyikuthi i-package esingathi part of ama-benefit okwenzela uhulumende I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba abantu babalisi bathi bayafuna kwezelandiyo kuyena le abayifuna interbank rate kulo kuthiwa FD rip effect yama-civil servant to the economy ngoba what will happen immediately after ukwezelwa kwamurholo ngibona ama-price azaba phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil servant ile serious effect kwi-economy ngoba iyenza ama-price aye phezulu ngoba
njengoba kulo kungavumelani lokhu shoko kasi soze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini
kangelela ukuthi kubona kube lobubelo bebe lokuhlangana bebe lokuzwanana ngoba singeke senze into ezibhedlela kodwa ungawunanzelela ukuthi ngemuva sike saba layo indaba esituation enjengale I think singakhulumkhumbula kubo-2008 amatitshara aqeda abo-4 months esebenza ama-3 days loba engayo emsebenzini so into esizama kuze ibalulekile yikho imazi sithi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le nge-inflation esilayo hayi soze fike ngoba singazi sithi i-interbank rate namuhla bavuka beyithiwana le equivalent to-interbank rate kodwa imali yabo ingaba sezandleni umona ewenzayo kwi-ikonomi yonke nje iba nkulu njalo uhulumende kuthi kuba nawo sezosebenzisa le mali angelayo
umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Kweze maphandleni abazali abanengi ezansi yamandebeleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe yindlala. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izimuli ezinenge esabelweni sezansi yamandebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala elonyaka ithanele emhlambi osekujeye izakhamizi phakathi kobuyanga obuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivula ukuvikezayo. Umnumzana Willise Kumbo isakhamuzi emagedleni njalo kuthi kazi ukuthi uzakwenza njani ukuze abhadale indleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esikade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana zife zaphela kutshengisa ukuthi abantwana labo bonke bazahlala phansi ngoba le mali yankona siyayizwa ungalikhwele yaphezulu. Akula ncedo sizalubone ebantwana nokuthi sibancedise le ndlala le ndlala ngoba laye umntwana angaze akahambe isikole elambileyo ngala kula ncedo bangamipha lona. Ingabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lani ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ukumbo phinde wathi kuyadinga ukuthi uhulumende afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi emaprimary kungela mbadalo.
Siyafisa ukuthi ngabe uhulumende yena kusukela kugrade 1 kusa kugrade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi laye afake isandla kungabili ukubhadala kumbe kuwona lo mnyaka nje okulo bunzima akancedise ukuthi ancedise lakuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yankona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube sakhamuzi eGaranyemba laye uthi kasoze yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees siyadura, amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 bondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe, kunzima, okunzima vele asikwazi lokuthi singene ngapi. Ngakho uyacatsheka emhlabeni ngaphansi ngase singena labantu abethu sicathe ngoba kulapha kunzima. Ezikolo ziyavulwa so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sizayenzani.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawani othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile khokona kwakudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi kwakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuke elilodwa liyabe lisenza 15 bondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza vele ngoba lokudla vele kasilakho futhi emakhaya akula kudla futhi ukhona emakhaya. Abantu siphila nzima, sithwele nzima, sifelwe izifuyo, inkomo zifile, imbuzi zifile, amadonki afile, konke kufile, sithembele khona.
Imbadalo yezikolo zemabhoding kanye lezi zimeleyo iqonga okumangalisayo osekuthi iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki. Abanye abazali sebesusa abantu ababo ezikolo zemabhoding ukuze bafunde besuke emakhaya abo. Lo bandla bogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze imbadalo yezikolo zikahulumende, iningi labazali lithi lokho akusizi lutho ngoba zingenela abafundi bonke lezi zikolo. Kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezijene zeGwanda lapho iningi lezakhamizi selibamba amacimbi. Unkosazana Nokuthula Hadebe ohlala emapulazini eNsindi uthi ukuvela kwamacimbi lalo naka kubasizile ngoba bebhekane lodubo lwesitshebo emakhaya. Uma Hadebe uthi amanye bawathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Phoebe Dube owebhinga esinampande. Sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende.
Abantu baqalisiwa kuthiwa bayanika ukudla, akuzange kube nabantu ababakhulisayo, but ukudla kwabuya. So bavukela khona abantu, ukudla kuqaliswe emini benikwa abantu, but benikwa ama-7 kg. I-7 kg usually last time i-World Food Program bebenika 10 kg, but qalisa ukunika 7 kg. 7 kg ifana le-2 kg. So nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali, kusetshenziswa amagabha. Babecelile izikhali bathi bacela kuma-village yotweka ama-weighing scales. Sabanika but akuzange kusebenze, bona badinga amagabha yiwo asebenzayo, amagabhagabha ama-4 liters nama-5 liters.
Kodwa ukudla lokhu kukahle kahle kuyini?
Ukudla okukhona umumbu nendumbandumba, ama-cowpeas ne-cooking oil.
Manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa bayakufinyelela, kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu.
Abaningi bathiwe but babhalwa baba baningi, kwasokuselektwa njengami mina ebhukwini lethu kusabhuku wethu kwathathwa only 3 out of 25 households. So abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho. So izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi wathiwa bonke lababeyezuza ku-social welfare babhalwe, but akulangitho wazuzayo. Even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga ukompyutha awuzuzi lutho.
Ye, kodwa balinika isizathu?
Isizathu bathi nxa ibizo lingekho, ibizo liphumile but inamba yakho ikokesi nxa ingazange i-aphiwe kukompyutha wena awuphiwa. Bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesile-3 months, kwathiwa hayi 3 months izabuya imali, lizanikwa imali, but imali yakhona iyabuya ivela nga. Uhulumende uyehluleka ukudinta ibhondi. Ngabe banika abantu engama-user, abantu bazibonele bayazitshintshela.
Kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers.
Hayi, singaba letemba but thina ku-ground. Ikuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo, umuntu esehofisini kuyathiyana lomuntu osemakhaya. Emakhaya kuyafiwa ngendlala bantu. Abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa. Abantwana abancane abalemizi yabo, 2 bantwana, 3 bantwana, sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo. Anti yabo.
Umnyaka esesiwungena kukhanya kunjani isimo sokudla lemasimini?
Izulu laline kuhle laqala sibili ukuqala ukuna ngapha ngithi akufanani lokwamanye amahozi, but osokunzima kathesi utshani sobuthile emasimini, sobuthile akusela lutho, akusela themba. Because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili, but ngingahlakula kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja. Vele kokuthi this unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni, because kuthi inkukhu kwalandela inkomo, kathesi sokungabantu sesiqalise ngezililo, so kuyasiwa ngendlala. So abantu bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni, ngona sibambane sibone ukuthi omunye lo munye uzuzile kulokuthi singenise ezomba ngazo. Ibe sengisithi ngesitonga bantu bakulindiswe bakhumbira tujatane ndaba inzala yakhona nimpati. New Year njithwa tangu na 2020 kubanga tulaba mapenzi aindilide kwinda kuli 2019 because inzala yakhona namuchisi chesidinga wesi mwasinampandi kulapa inzala.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Phoebe Dube owebhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siya kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
lingali tshona njani izilukandaba mthakazo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu Chris Dande lamhlanje siqoxa lomnomzana kucacaphulu ingcwethi kwezemithetho njalo engunobhala obona ezedale lephalamende lezesisekelo sombuso kubandla leMDC Okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuthi libe lami kule mhlelo namhlanje. Kanti kube ngelelana abalale.
Ye, siyathaba lathi kuba lawe ngomnyaka omutsha wona lo. Ye, ungasitshela ngodaba lolu olokuguqula isekelo sombuso okufuna ukwenziwa iZANU-PF.
Into efuna ukwenziwa yiZANU-PF, efuna ukwenziwa nguhulumende kaZANU-PF. Eyokugazetha ukuthi bafuna ukuamenda iconstitution. Thina njenge-MDC ibandla elakhankasa kakhulu ukuze kube neconstitution. Njalo sisebenza silamabandla amaningi akhankasa kakhulu esenzela ukuthi kube neconstitution le. Siyakwazi ukuthi civil society emela uZulu yakhankasa kakhulu ukuthi kube neconstitution. Siyakwazi ukuthi kwaba neconstitutional making process yakuqala ekhokhelwa ngoba uJabu Siko. Kwaba le constitutional making process le Echo Park kuhamba kubuzwa abantu ukuthi bafunayo sesimangala ke kathe sinqazibona ukuthi uhulumende lo ongenileyo ongene ezithi yena uletha uyi second republic uletha intando yabantu esehamba ke ehamba ehluzula lapho abantu abalungise khona egeqa okuhlakelwe ngabantu ngoba lizanazelela ukuthi abantu babethe into yakuqala babethe thina sifuna ukuthi ojudge nxa bekhethwa kethwe lathi sikhangele ikodwa kusenzakala iminyaka yonke le bekungasekho lokhani ukuthi kwakuvuka umgabete useyaphointa ujaji abangu-8 eyaphointa abantu bakhe abangaziwa ngumuntu abazabe senza intando yakhe kuphela uhulumende kamnankagwa uthi sefuna ukukukhipha khona lokho okwesibili esingakukhangela uhulumende uthi yena abantu bebezibamba bethenxa into abavasitedeni abaningi elizweni asayifoni babethe bona sifuna ukuthi upresident nxa ekhethwa ase atho ukuthi uvice president wakhe uzaba ngubantu bakhijime bebonke uvice president abe evotele nopresident abe evotele intando yabantu leyo uhulumende kamnankwa ukuthi hayi asisakufuni lokho so konke okumele kwenziwe even u-attorney general usoke uprosecutor general lo prosecute abantu ube sekhethwa ngabantu be-interviewe sike sabona ama-interviews kukhethe uprosecutor general kuthiwa kathesi hhayi umnankaka usezabe ekhethe ese-bedroom yakhe so yizo zonke lezi zinto esizikhangeleyo ukuthi kanti nguhulumende onjani ofuna ukuthi asibisele emuva safaka i-constitution ka-2013 kathesi sokuthiwa sibuyele emuva siyeqalisa kutsha
manje liza kwenzani
thina njenge-MDC ekhokelwa ngobaba uNelson Chamisa sithi into enjalo kasiyifuni njalo ama-amendments wonke abayalethayo siyakwazi sakhona amanye ama-amendments akhuluma ngezinye izinto ezijiyeleyo kumele sihlesi wonke ama-amendments asiwafuni ngoba ungathola kule amendment eyodwa enhle ephakathi kokuganga kuba yingozi ukuthi uthi uyayisekela kumele sihlesi kulahle konke sikuchithele phansi thina ephalamende ngalesi sakwenza ukuthi sakwenza umsindo sizadibhetha uZulu abone ezwe le mcijo bazakuzamele bathi umcijo ukuthi umcijo wabo ukuthi lezinto yokuganga enje kuyini thina singawuthatha lokhu sithi yikhuu yesi-2 abantu baqala ngokutshaya umgaba ikhuu kathesi sebetshaya thina njengabantu ikhuu so kwamkeli lo
manje lizathatha nyathelo bani
inyathelo esingalithatha kathesi yikhona lokho ukuthi sitsho ukuthi asikusekeli ngoba sengangithi kuqakathe zonke izinto zile-legitimacy i-legitimacy kayiqaliseli kupresident kuphela ayipheleli kupresident kuphela yonke into eyenziwayo kumele ibe ne-legitimacy ama-amendments e-constitution nxa esenziwa labo kumele abe ne-legitimacy siyakwazi ukuthi bewenza ama-amendments la kumele kuyinze ebantwini so ama-amendment bazawenza ngendlela yokuthi baningi bona epalamen kodwa antsho bengathi beseza ama-amendment lathi sithule singadibhethe ephalamende singakhulumi kumbe sivume sibanike i-legitimacy njalo abantu bangahlamuka bangena imigwaqo bademonstrate benze izinto eziningi asikwazi ukuthi abantu bazakwenzayo ngoba kuyabe sekusenziwa into engaphandle kwentando yabantu
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuthi ngivalelise abalaleli ngiyalibonga ukuthi leli program ngilifisela umnyaka omuhle ngiyakwazi ukuthi isikhathi sinzima kathesi akulakudla imali yezibhedlela kayikho kathesi kunjani bhadalanye ezikulu fees kodwa sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asezele kube ngcono enxaye kube nezulu abantu badobhadobe lokhu lapha nalapha siyabonga
hayi lathi siyabonga Lo ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ezemthetho njalo engunobhala obona eziphathelane ledale lephalamende lezisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemidlalo iqembu le FC Platinum libe ngotshikilo bhanqa 1-1 lele Al Ahly la kwele Egypt emdlalweni we CAF Champions League odlalelwe enkundleni ye Papa Fields kobulawayo namuhla. Lokho kuchiye amaqembu omabili elomklomelo ohodwa ngalinye. Mayemnandi esiphiwe liqembu letangapasi sihlephune kudlalate labo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Kwanele mtwaga zoli valelisa yo, nguntunga milinko mao.